Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kwe Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 4 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Abebandla eliphikisayo ele MDC bakhuthaza uhulumende ukuthi ahloniphe isivumelwano se-Abuja Declaration asisayinayo esiphathelane lezempilakahle.
Odokotela labakade besalo abathi umsebenzi abakaphenduli emsebenzini. Sizama kungahunga ukuthi bebekhuluma baseHarare kodwa thina hayi asikaboni. Njalo lokhana kwakuthiwa khona ama-senior doctor ajoyine i-strike hayi asikho ama-senior doctor ayasebenza.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi akusiloqiniso ukuthi sebebuyele emsebenzini ngemva kokukhulumisana loNkosikazi Auxillia Mnanga kwaumkamongameli welizwe. Ukuhlelo Woza Friday namhlanje silomculi wodumo kamaskandi uThamsanqa Ndlovu odabuka eCholocho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Owake waba ngumphathi ntambo wezempilakahle ngesikhathi sikahulumende womanyano uDr. Henry Matsorera onguye njalo unobhala uhlangothi lwezempilakahle kubandla eliphikisayo le-MDC ukhuthaza uhulumende ukuthi ahloniphe isivumelwano se-Abuja Declaration asisayinayo esiphathelane lokusebenza kogatsha lwezempilakahle. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sivumelwano sikhuthaza uhulumende bamazwe awezwekazi le-Afrika ukuba batholise isilinganiso esedlula esilithumi lanhlanu ekhulwini 15% semali eyabelwa ingatsha zikahulumende ukuba iye kugatsha lwezempilakahle emazweni lawo. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe esigodlweni se-MDC e-Harvest House, uDr. Matsorera uthi asikho isizathu zokutholisa abezomvikela lezinye ingatsha zikahulumende imali eningi kulephiwa abezempilakahle.
The health sector is not a money generating sector. It is a social sector that consumes money. Health, education, social welfare.
Uhlangothi lwezempilakahle kakusihlangothi olungenisa imali, lufana lolwezemfundo kanye lolokulondoloza uzulu kalungenisi mali. Zonke lezi nhlangothi ithembele kuhulumende ukuba azitholise imali ngoba ziqakathekile. Kuyini uhulumende akumele akwenze? Kumele awutholise imali lolu hlangothi. Sasilobudlelwano obuhle kakhulu labenhlanganiso ezitholisa usizo umhlaba wonke, kodwa akusenjalo kubangelwa zindaba zokungemukelwa kwenkokheli esike sakhuluma ngakho. Uhulumende kumele atshengise ukuzimisela kwakhe ekukulungisiseni lokhu ukuze kuvuselelwe lobo budlelwano lenhlanganiso zakwamanye amazwe.
Goodwill of the international community.
Inkuthazo kaMatsorera iza ngesikhathi izisebenzi kahulumende ezibhedlela ogoqela odokotela beqhubeka bekhalala umsebenzi sikhathi sonke, bekhala ngokusilela kwemithi ezibhedlela, impahla yokusebenzisa kanye leholo abathi liqhubeka lincipha ngenxa yesimo somnotho esiqhubeka sisiba sibi. Esinye seziphathamandla kuhlangothi lwabasakhulayo ku-MDCT u-Ostalos Gift Siziba uthi ukungalandelwa kwe-Abuja Declaration ngokunye osekubangele induko uhlangothi lwezempilakahle olubhekane lazo manje.
Okusafayo ngama ordinary citizen and uhulumende kalandaba lozulu, kodwa kimi kungivezele ukubana ke uhulumende lo akakwanisi ukuthi enakekele abantu ngenxa yokuthi kazalwa ngabantu, yikho lapho esilohlumbo khona.
Uthi kodwa akaboni uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ekwanelisa lokho.
Inkinga yokuthi uhulumende kazalwa ngabantu njalo kasoze kwanisi ukunakekela abantu ngoba wazalwa ngamasotsha. Manje amasotsha ajayele ukubana nxa kungaba le nkinga siyachaba abantu, kungaba le nkinga ukuthiwa yikufaka abantu emfolweni. So manje into ze civilian leadership azisebenzi njalo. Abantu bayakhulunywa nabo kuvunyelwana.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi isimo kuhlangothi lwezempila kahle sesibangele ukuba izisebenzi zalo zihlale zingezikhala ngokuphela ngesimo ezibhedlela engazigcwalisa uhulumende izithembiso ahlezi ezenza lapho izisebenzi zithe zakhala ngokuhluphayo okubalisa ukusilela kwemithi ezibhedlela, impahla yokusebenzisa efana lama-gloves lokunye kanye leholo lazo eliqhubeka lincipha kungaba nganeno. Imizamo yokukhulumisana lomphathintambo wezempila kahle uDr. Obadiah Moyo yehlule ucingo lwakhe luqhubeka lungasatshelwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi akusilo qiniso ukuthi sebebuyele emsebenzini ngemva kokukhulumisana lonkosikazi Auxilia Mnangagwa umkamongameli welizwe. Isikhulumeli sabodokotela laba udokotela Elias Muzoremba utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano wabo ukuthi bacele unkosikazi Mnangagwa ukuthi akhweze isicelo sokuthi kukhona okumele kulungisiswe okulutshwana andubana babuyele emsebenzini. Isixoxele umphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya uthi odokotela asebaqeda izifundo abakhalalanga umsebenzi njalo kusukela ngeviki ezayo bazabe beselapha lemikhuhlane efana lemvukuzane njalo okwakhathesi bayelapha abalimele kakhulu labesifazana abakhulelweyo babelethiswa. Asizweni okuningi ngalingxoxo ayiqhube lo Chris Kande weStudio 7.
Ayithi odokotela laba kadibisalo abathi umsebenzi abakaphenduki emsebenzini. Sizama hunga ukuthi bebekhuluma baseHarare kodwa thina hayi asikaboni njalo lokhanga kwakuthiwa khona ama-senior doctor ajoyine istrike hayi asikho ama-senior doctor ayasebenza esibhedlela hayi siyasebenza gadalala kodwa impilo yabantu sikhangele sifake phambili ukuthi abantu basize. Yikho sibona ke asikwazi lokho ukuthi kuzaphetha ngani ngoba into ezenzakala eHarare. Okuqakathekile ukuthi thina lapha sikhangela abantu ukuthi babe buya bethule gadalala lokho esikuthi ngama-emergencies. Yikho abantu bayazuza uncedo. Yikho lapho ngiyabonga.
Ye manje njengoba ukhulumile wena ukubana odokotela ama-senior doctors kaba ikhalalanga umsebenzi umumo unjani liyenelisa yini kulalaba abanye abakhalala umsebenzi ibengekho?
Hayi angingichile ukuthi siyasebenza gadalala ukuthi bangabuya sibili hayi singafisi ukuthi babuye sezosebenza kuhle njengoba esasikwenza kodwa nxa bengazange babuya singeke sigoqe izandla sibukele abantu bejabalala.
Isike sabona imfanekiso kona ngapho esibhedlela sempilo bekungani akula bantu besibhedlela lapho bekuhamba njani?
Hayi abantu sibile esibhedlela ukuthi abantu sisebenza ukuthi sibone abantu laba asebephatheka kanzima ukuthiwa ngama emergency abantu ukuthi ma kungayenzwanga lutho bengasishiya yibo abantu esibabonayo esibayelaphayo abantu abangani baqinile basezindlini sizabalungisela ngaphambilini. Njengoba namhla ngawo ke wabona imemo bengiyibhalile ukuthi abantu kusukela ngomvulo ozayo sizafisa ukuthi abantu anjengokuthi abagula izinto into ezinjengemvukuzane ikhensa sizaqalisa ukuba bayelapha labo sibahlanganisa lama-emergency case lawo labo sizama ukubanceda. Yikho ngawo ubone ukuthi engxenye kulamapikitha angane atshengisela ukuthi akula bantu.
Lo ngudokotela Solwayo Ngwenya umphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital ubexoxa icingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Ah,
Inhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi bezilomhlangano namhlanje eziphathamandla zikahulumende njalo zithi akukho okumqoka okuvunyelweneyo kodwa umabhalane omkhulu kugatsha lwezemfundo ulalele izikhalazo zabo wathi uzazihluza. Inhlanganiso ezivalisa iZimbabwe Teachers Association, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe lezinye zithi zizakhalala umsebenzi ezikolo zivulwa kulinyanga nxa uhulumende engalalelanga izikhalazo zababalisi. Izikhalazo zababalisi zigoqela ukuholiswa ngedola leMelika, ukuthola imali yebonus yomnyaka odluleyo ngoba besithi abayitholanga yonke kanye lokwengezelelwa iholo. Life Talk lamhla sikhangela isimo esikhona elizweni ikakhulu udaba lwemali esetshenziswa elizweni egoqela idola leMelika lebond note. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlela. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UNancy Pelosi ufungiswe ukuqala umsebenzi wokuba ngumlawuli wedale lePhalamende leMelika ebuyela esikhundleni sakhe sokuba ngowesifazana wakuqala ukuba lesikhundla esilamandla embalini yezombusazwe weMelika. UPelosi ukhangelelwe ukumelana lomongameli Donald Trump oyebandla lamaRepublicans yena engowamaDemocrats. LeMelika lithi ele Democratic Republic of Congo kumele lethule impumela yokhetho emqotho ngoba lingayikela kwenza njalo lilakho ukubhekana lezijeziso zenotho ngiyabe kuyikwephula ilungelo lombuso okhululekileyo kwele Congo. Amalunga edalele Congress leMelika asemhlanganweni khona pha eWashington DC lomongameli Donald Trump okuxazulula udaba lokuvalwa kukahulumende weMelika osokufike amaviki amabili. Uhulumende weMelika ulokhu engasebenzi ngokugcweleyo ngoba kungela kuvumelana phakathi kwebandla elibusayo lamaRepublicans kanye leliphikisayo lamaDemocrats ngokuthi kusetshenziswe imali efika amabhiliyoni amahlanu eyokwakha umduli wazavimbela abavela eMexico ukungena kweleMelika mahlayana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Duma Phimema.
Okwakhathesi kunzima ukubona ukuthi kuzahamba njani ngoba umongameli Trump ubambe khonapho ukuthi yena ufuna umduli ozakhiwa emngceleni weMexico leAmerica. Xa kungela mali umduli lowo yena akafuni ukuthi i-government ithiwe imali ukuthi siqhubeke siya phambili. Ama-Democrats on the other hand labo bathi asifuni umduli lo, thina asifuni ukusebenzisa ezinye iindlela zokuvala i-border instead okwakha umduli. So mboni ngalo Trump usekhangelele unyaka ka-2020 re-election yakhe and ama-supporters akhe amkhangele ukubona ukuthi uzawuyakha yini lowo mduli awupromisayo wabathembisa ekhampena. Ngaye ngehle kwakho umduli lowo within 2020 ubone ngalapho ze bamsupporte kanjalo. I think so i-shutdown izaqhubeka kwesikhathi esithize.
Singathi iningi lamalunga ebandla lakhe lama-Republicans bayamsekela yini njalo wonke ama-Democrats awamsekeli?
Okwakhathesi amalunga e-party yakhe ama-Republicans kade bemsekela. But namuhla ngingabona ama-reports kulama-senators athize asekuqalisa la ukubana ayasola ukuthi hhayi asikhulumeni kudle esinegotiate singabe lokhu esibidawo so asazi ngokuya kwesikhathi shutdown ingaqhubeka. I think ama-Republicans azagcina engani asami ndawonye lokuTrump.
Kambe lokhu kungabe kusitshoni kumnotho welizwe?
Enothweni yelizwe le-America i-shutdown iyamisa amanye amabhizinisi amelele ukuncedisa nama-branches kahulumente. Okathesi liyabona ukuthi even i-stock market iyawa up and down since i-shutdown yaqalisa. Amanye amabhizinisi like I said adependa ngama-services kahulumente lawo nxa kule shutdown kunje ayama. So ngokuya kwesikhathi inotho yelizwe izaqinisa nayo ukuba affected nge-shutdown le.
Kuzaphetha ngani?
Kumele kuphele I'm willing to negotiate. Mina bonga nomnumza no Trump. Nganike ama Democrats enye into abayifunayo njengalethwa idaka yekungenisa abantwana abangena bese sibancane America bangezwa abazali. Maybe ama Democrats engancimilika athi all right, nansi imali yakho yomduli lowana.
Lo ngumnumzana Tumaphimema isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika sixoxela eseDallas eTexas. Wezemidlalo iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders likhangelelwe ukuqala amalungiselelo alo alonyaka ngalimpela viki. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntathele izindaba yezemidlalo uJoseph Njanje.
Kusasa ngomgqibelo langensonto abaqeqeshi beqembu la Highlanders bazaqhuba uhlelo lokudinga abadlali abatsha abangaba ingxenye yaleli qembu lonyaka. Iqembu la Highlanders lenise ukwala lokhu nilesilinganiso esikhulu esabadlali abakade bevele bedlala kuleli qembu unyakenye. Njalo iningi lalabo badlali abazabe bekhangelwe kulimpela viki ngabadlali abavele bedlala kuqembu labasakhulayo leBhoso 90 lona elikhankasa kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Bakhona njalo abambalwa ababonwe ngabaqeqeshi beqembu bedlalela amanye amaqembu abaza kuba yingxenye yalolu hlelo. Njalo labo abazatshengisa ukubabona bengenelisa ukudlala kusigaba se-PSL abazanciniswa ukuba bazilolonge neqembu elidlala kusigaba saphezulu. Iqembu la-Highlanders lithethe isinqumo sokuba lizikhulisele abadlali ukuze lingasebenzisa imali lokhu lithenga abadlali abavela kwamanye amaqembu, okuyinto ebisenza ukuba isikwelede saleli qembu sona isifika phose isigidi siyalesi lokhu sikhula. Lalapho kuyabe kutholakale ukuba kule ndingeko yokuthenga umdlali ovela phandle leli qembu lithatha umdlali oleminyaka engedluli yamashumi amabili lantathu. Obona ngokudlelana loZulu uqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi umdlali oleminyaka edlula amashumi amabili lantathu othathwa liqembu leli uyabe evele ngumntwana wekhaya njengalokhu kwenzakale ngonqobizitha Masuku.
Khangelele ukubana njalo unqobizitha ebengumdlali oke wadlala lapha kwa-Highlanders ngumuntu okwaziyo i-culture lama-values e-Highlanders. Kungakho-ke sibone ngathi hhayi ngumdlali sibili ozasiphathisa kumasizini la azayo.
Ngemva kohlelo lolu lwangempela viko lokudinga abadlali abatsha iqembu le-Highlanders lizasungula amalungiselelo alo alonyaka mhla zingamashumi amabili kuyo nale inyanga kazibandlela lapho abadlali abazahlolwa khona ngabodokotela ukuba imizimba yabo ikulungele na ukudlala umdlalo wenguqu qede bebesebesiyazi lolu ngabesendaweni eyimfihlo okweviki elilodwa. Phezu kwamasuku abanye abadlali abadingwe liqembu le-Highlanders ngababalisa uPrince Dube nalaye obevele ngumdlali we-Highlanders engakayidlala kwele-South Africa kanye loBukhosi Sibanda yena obedlalela iqembu le-Band Rovers laye engakayidlala kwele-South Africa. Nyimi le-Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Namhlanje kuhlelo Woza Friday silomculi odumo womdumo kamaskandi uThamsanqa Ndlovu odabuka iCholocho kodwa osebenza ehlala kwele South Africa. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Kukanya iyo chisaye kulezi nsuku ozokusenza abaculi abaningi bangene kuwo uThamsanqa Ndlovu nguye esimpetheyo namhlanje kuhlelo.
Angibingelele bonke abantu angabe belalele umsakazo njengamanje. Libingelelwa uThamsanqa Ndlovu, umfana ozalwa eCholocho emathetshaneni la ngizalwa khona, and then ke ngase ngikhulela laphana kobulawayo umfazi ushaya indoda kwentuthu ziyathunqa kulapha engikhulele khona kula engiqalele ukuthi qala ukuhlakanipha khona
nabaculi abamenza waba lomdlandla wokucula
ushukuthi ngikhule ngilalela isicathamiya imbube ngilalela iblack mambazo ngilalela ama soul brothers ngilalela othwalofu obhekumuzi ngicela uxhaso lwenu lisixhase isupport kakhulu dithenge ama CD
lakhe elitsha esiliphetheyo namhlanje kuhlelo Woza Friday
album yokuqala yayithi Amacala and then le esibili ithi yona bathi kukude and then abantu engisebenze nabo kule album le esibili ngisebenze noKhulekani odume ngelithi Khu lapha kuMpumelelo Shining Stars ngisebenze lo Khulekani ngazosebenza ke nogazela iminyama la kuma backing vocals and then ngazosebenza noMthabisi Moyo lapha esiginqini ngibamba nayabonya bambi nje umfowethu esinokubambisana kakhulu and then ngizothi lapha kwibhesi ngasebenza noBhuti Bakhulule
ngizithengisela ingoma zabo ikakhulu kulezi nsuku kumakhasi okuzilibazisa awe social media
atholakala ku Facebook ungasearcha nje uthi Thamsanqa Mqondisi uzongithola Thamsanqa Mqondisi Ndlovu uzongithola ku Facebook iCD yami manje ezitolo ayikatholakali kahle kodwa bakhona abantu mhlambe ongabafonela ungathinta le phone number 083-421-5628 athinta ke leyo number ungakwazi ukuthi uzitholele nawe elakho iCD siyabonga kakhulu
abaculi abaningi abaphuma kule Mandebeleni bakhala ngokuthi imiculo yabo ayidlalwa emsakazweni yaseZimbabwe laye-ke uThamsanqa Ndlovu ukhala labaningi kukanti nguye besigojiselaye kuhlelo Woza Woza Friday libe lempela sonto emnandi igama lamu Ezra Jesus Banda lisa
Let's go.
ke ngumculo womdumo kaMasikandi uThamsanqa Ndlovu odabuka iCholocho kodwa usebenza ihlala kwele South Africa besimuzwa lapho xoxa nomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda singaqhubi uhlelo lwethu lamhlanje sikhangela ezinye izindaba ebezikhokhela ibandla leMDC likhuthaza uhulumende ukuthi ahloniphe isivumelwano seyabuja declaration asisayinayo esiphathelane lezempila kahle odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi akusoqiniso ukuthi sebebuyele olivalelisayo ngosithandekile mhla
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.